sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesethulela ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe induna yesigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo okwenzelwa imicimbi yenduna lokuthoniswa amacala.
Ngenxa ngeSaturday ngifika kuleyana ndawo ayethuka abantu bengitshela bethi sibesilerali enkulu khona esigodlweni sabokhokho, esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo.
Kambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa i-diaspora bond luzasebenza na?
Baye bethumezela izimali zama-school fees, zama-rent, zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe le mpilakahle engcono. Balutshwane kakhulu abantu abalezimali, inkalakatha yemali.
Inkulungwane zabantu besigaba seFlorida ngapha kwele Melika sebebalekile emizini yabo ngoba abezomkhathi besithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian elizatshaya leli dolobho.
Bathi mhlawumbe lokhu azayo kubonakale ozawenziwa ngu-Ian, njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ungazayo kubonakale lokho kuzawenziwa ngu-Ian.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna yesigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo lapho ukwenzelwa imicimbi yenduna lokuthethwa amacala. UMasendu ngusenetha njalo webandla lezanu PF kodwa ukudanise ezinye izakhamizi ukuthi lindawo okwenzelwe khona umkhosi lo yindawo engamelanga yenzelwe ezombusazwe. Sixoxe lesinye isakhamuzi umnumzana Solani nje emnyama moyo ongumgcini sihlalo njalo webandla le-CCC esigabeni seMathepeleland South.
Salibonani baba Gandhi, ngithatha leli thuba lokudana okukhulu kakhulu engubone kwenzeka ebulilima West phansi kwenduna ubaba uMasendu. Friday kune rally yeSano PF lapha kade behlabe izinkomo bamema abantu bebulilima West ubana babuye eralini. Okungimangazileyo leyo rally lethemba lomunye lomunye ovunyeliwe ukuyenza irally, but ngithe nganyanazelela ngathola ukuthi leyo rally ibizelwe endaweni engamelanga ukuthi ngomthetho constitution yelizwe indawo leyo indawo eyakhiwa isizwe yakhela ukubana yomdabuko, indawo lapha kumkosi ekhulumela khona. Ubaba uMasendu uyinduna kuleso sigaba ngaphansi ke wathi 7 ebulilima West. Kwakhiwa indawo lapho ukuthi nxa kulamacala kumbe kulezinto ezinye ezigoqela ezikhulunywayo ezomdabuko abantu bahlangane khona. Uyisimanga ukuthi sethatha indawo yabokhokho base ward 7 eyenze ipolitik. Siyakwazi obana ngusenator orepresenta ibandla lezano PF, obana ama-chief amaningi akuleyo ndawo. Kodwa ngizwa ngimangala ukuthi kambe shuwa nxa kuyiqiniso kuyiqiniso ukuthi uyinduna owakhethwa ngumdeni wabo owathi nxa bezalwa uNkulunkulu wabembesa ingubo yokuthi khona bangabomdabuko. Namhlanje usethatha abantu abakuleyo ndawo ebayenze ukubana babe yizano PF bonke indawo lendawo ilabantu mehluko ezichurchi wezinkonzo umuntu yazikhethela inkonzo oyithandayo kodwa ungabona umfundisi sefake abantu ethempelini bonke bapende ipende yodwa ethi le ipende isigreen sebengabantu bezano qinisile ngiqinisile ukuthi lalawo madlozi akuleyo ndawo kayekuthandi lokho njalo yiko kubuya sihlupheke ukukhoza ukuthi amadlozi noNkulunkulu ngase bebheke amadlwana senziwa yinduna yabantu asela kuvikelwa phakathi kwemikhuhlane laphakathi njengoba lasilungiselela ukubana uNkulunkulu esinike izulu ngaye nazile lamadlwana sathatha abantu wabokhokho abantu esabanikwa okhokho bethu sebadlalisa imadlwana ngizwa ubuhlungu kakhulu ingaba kungasiko ukuthi kona ngiqinisile ngithi into enziwe ngobaba uDube uMasendi ngilethemba lokuthi kona akujabulisanga abantu ngithenxa ngesaturday ngifika kuleyana ndawo ngayethuka abantu bengitshela bethi lera lenkulu khona esigodlweni sabokhokho esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo indawo engela slogan indawo yabantu bonke abakhethwa ukuthi bangaphansi kwenduna.
Lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo isakhamuzi sebulilima West njalo engumgcini sihlalo webandla lesicc esigabeni seMathepeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sizamile ukuthinta induna uMasendu kodwa ubengadobhi ucingo kusukela ngempela sonto sizaqhubeka sizama ukumthinta. Agambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa iDiaspora Fund luza sebenza na. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngempela sonto ukuthi lesi sikhwama siza kupha ithuba abahlala emazweni ukuthi balondoloze imali ezakuthi izala abantwabayo kumbe i-interest ngesilungu kube yiyo ephathisa izihlobo labangane yona imali izihlalele. Kodwa ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera uthi lolu hlelo lulakho ukungasebenzi ngoba iningi alithembi amabhanga eZimbabwe.
Uhlelo lolu ngibona njengani lungaba luhlelo olungaphumelela sibili nxa kuyikuthi bakhona abazafaka izimali zabo abafuna ukuyi-investa. Kodwa esikubonayo ukuthi abantu abaningi abathumezela imali lapha endlini ukuzoncedisa izihlobo labangani baye bethumezela izimali ezokuthi bancedise in the short to medium term ngitsho ukuthi baye bethumezela izimali zama-school fees zama-rent zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe le mpilakahle engcono. Balutshwane kakhulu abantu abalezimali inkalakatha yemali ukuthi bathumezele lapha engxenye befuna ukuthi beyakhe izindlu kumbe ba-invest nxa kuyikuthi bakhona labo yibo abazancedwa luhlelo lolu ngoba ngokubona kwami abantu makhaza abathumela izihlobo labangani izimali baye bethumezela ukuthi abantu babe le mpilakahle engconywana so iyabe ingasimali eningi kakhulu yokuthi singayifakela i-9% profit ku-investor bond.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani abantu bazalwa kela yini lolu hlelo phambilini lapho abanye kade bele imali emabhanga ivuka kusasa wakhona ingasela ncedo?
Ngibona njengani kuza dependa ngokuthi uhulumende uyaluthengisa kanjani uhlelo lwakhe. Uhulumende waseZimbabwe uloDubo olokuthi akathembeki nxa sesikhuluma indaba zemali. Uyathembisa one thing suke enze okunye okuthene. So ngibona njengani uza dependa sibili nge-marketing ukuthi i-marketing yangkhona yabe injani njalo ukuthi izimali zangkhona ziyazivela bangaphi engxenye bazanika ama-guarantees amanye ukuze abantu abazafaka izimali lezi babe nethemba lokuthi nxa bengafaka izimali zabo kumbe ngathumezela izimali zabo nxa besezifuna bayazithola.
Manje ngokubona kwakho ikhona yini indlela kade ingasetshenziswa engaphumelela?
Angiboni njengani kungaba lenye izinhlelo ezithiyane ngalesi. Okumele kwenzakale ayisiyo ndaba yokuthi kumele sitshintshe inhlelo sidinge ezinye. Kumele uhulumende eme eqinisweni nxa esebenza labantu. Kumele uhulumende athembeke. Kumele uhulumende abe le mithetho ezanceda ukuthi nxa kuyikuthi engathi uzasenzela lokhu njengabantu njengabantwana baseZimbabwe lathi siyakuncoma siyakuthemba. Angiboni njengani kungaba lezinye inhlelo ezingabuya. I-deficit uhulumende okumele ayilungise is a trust deficit. Iyo engekhoyo uhulumende kathesi.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula izenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Isikolo sakoBulawayo seFounders High School ngempela viki sibe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi ayisikhombisa savulwa. Ngesikhathi lesi sikolo sisakhiwa ngomnyaka ka-1952 sasingesabafundi abalegazi lesilungu lelesintu abazakala ngokuthi ngamakhaladi labesindiya ilizwe lisabuswa ngabelungu. Kuthe ilizwe lithola uzibuse savulelwa abafundi bembala yonke. I-Studio 7 ixoxele unkosikazi Matilda Majena Hikwa owake waba ngumbalisi okweminyaka elichumi lambili kulesi sikolo njalo obengomunye abaqoqi balumthimba. Ngesizwe okugcweleyo kungxoxo ayenze lo Gainer Gumede Saidi.
Isikolo seFounders sakhiwe ngabantu abesikarati labesikula. Kodwa ngemva kokuthola uzibuse eZimbabwe, isikolo saphiwa uhulumende wasekungena bonke abantu. Isikolo lesi mina ngilothando laso kakhulu ngoba yikho lapho engenze khona umsebenzi wami ngobunono obukhulu lokuncedisa ukuthi abantwana baphumelele ezifundweni zabo. Ngakhulisa lebizo le-Founders. So namhlanje kunje ngomunye wabaphathisileyo ukulungiselela umsebenzi we-70th anniversary ye-Founders. Siyenzile i-70th anniversary silungiselele sibili bekungelula ukuthi sithole amasosha ukuthi abuye azomatsha lathi. Bekungelula ukuthi sithole amapholisa azomatsha lathi. Bekungelula njalo ukuthi sicele bonke laba bantu abasincedisileyo ukuthi basincedise. Kodwa abantu basukumile ngobuningi babo bazosincedisa wasebenzeka wafezeka umsebenzi. Sibonga abantwana ababefunde Founders kudala, labafunde Founders ngathesi, lalo mama uMrs Moyo onguye umphathi wesikolo, lo mama uMamoyo onguye ebengisebenza laye ukuthi umsebenzi lo ufezeke. Labo abanye bonke abade bekukomiti yokuncedisa ukufezeka komsebenzi lo. Esikucelayo kini mphakathi, labo bonke laba abafunde Founders phambilini ukuthi sincedisane sithuthukise isikolo lesi. Thina ukwenza umsebenzi lo besifuna ukuthi sibe le mali engasincedisa ukuba sifake ama-tiles kuma-classroom angu-4. Senelisile sibili ukuthi sibe le mali ethile kodwa hayi ayiphumelelanga ukufika kuleyo ebesifisa ukuyithi siyithole. Kodwa kungenani sikhangelele ukuthi lina bantu abafunda eFounders lani bantu abathanda iFounders njengothando lwamani la sihlale sisebenzisana neFounders. Thengisa kathesi ama-t-shirts nama-caps abeFounders. Silabantu abasincedisayo ukuthi feze imisebenzi yeFounders. Sicela ukuthi abakhona phandle khonapha abalothando nalesi sikolo abafisa ukubona isikolo lesi siphumelela babuye baziveze babambe umama uMrs Moyo ocingweni lakhe 0773 380 098, loba babambe uSisu Stem Dinkosi ucingo lakhe 0782 434 363. Lami sebengangibamba ngolwami ucingo 0774 405 007, kodwa loba ngiphandle kwe-founders ngiphakathi. Siyalithanda lonke, siyacela usizo lwenu, siyacela uthando lwenu, siyabonga futhi Voice of America.
Alo ke ngonkosikazi Matilda Majena Higwa, ngomunye owake wafundisa isikolo se-Founders High School, ubexoxa icingweni ekubulawayo logeyina kumete sayidi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland North sesifake isaziso sokuthi sizasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Lokhu kwaziswe ngumgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland North uMnumzana Richard Moyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshele ibandla le-ZANU-PF ukuthi libandulule isisekelo sombuso welizwe esebandla ukuze kucace ukuthi engabusa okwamahlandla amabili, ngubani ozamelama. Leli phephandaba lithi inguquko yesekelo le izamele igcizelelwe emhlanganweni webandla leli omkhulu owenziwa ngenyanga kaMpalakazi, kusetshenziswa idale lamanene lamanenekazi, iCouncil of Elders okuthiwa lizabunjwa. Okwamanje sekulithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Yebo, hayi, ngiyaziphikela Studio 7. Ngingu-Louis Kutuza. Akuna nto embi, onke kulungile. Okukhona nje ukuthi yikho khona ukubuya luya lubakithi obusehlulayo. Mangibheka nje vele didekile emakhanda, ngoba abanye abantu bathi bona hayi buso kawuye ebantwaneni, abanye bathi no, umbuso kufanele ukuthi kubonakale ukuthi uhanja njani kuqunywe. Kodwa kukhangeleke ukuthi mina umbuso kufanele uthole ngumuntu olungileyo, umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela iZimbabwe ngendlela ekahle, ongasomenemene, ongasokhrupu. We can just try ukukhuluma ngalaba sikhuluma ngalaba sikhuluma ngalaba ukuthi ubani. So into engikhangela ngayo ikuthi we have to look at ourselves ukuthi singathwalwa ibhasikiti embi ebolileyo, regardless ukuthi umuntu uzathini. Kodwa mina ngicela ukuthi uNkulunkulu esikhangele, asibusise sibe ngabantu abakahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesi-tribalism, sesine-tribalism too much okwedlula ukuthi amazwe amaningi ase-confused Zimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo oluhlungu kakhulu oluthi lona umuntu uma umkhangele ukuthi izani ukuthi lishona, umuntu uma imthwakazi hayi vele imthwakazi yiyo lethi bangamaNdebele, uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no, thina sifuna ukusebenzisa umfana omncane kumgabe bese siyaqeda lapho siqhuma ilizwe. Hayi bantu, ayisondlela kubusa leyo, ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzahamba njani umusa enkosi uJesu kuhlale kulungile. Siyabonga, bye bye.
Studio 7, Studio 7, sabibonani bathatheli bethu bezindaba ezimnandi, linjani makhiwani lonke lonke benjani? Hayi thina siyaphila ngilelayo ukhumalo, ukhumalo abendawo zasebukwana liphila kuhle lonke yini ngapho. Hayi ngiyintimboniso kumbono kwami lapho kuncana undoda lamani uMnangazelo umani ngendlela ayenza ngayo, hayi ayenzika yenzi kahle kade esiyenza ithatha abantu bonke ubagcwalise fulemathineni, fulemathina leyo eyicela iboleka futhi eyicele ngezayo fulemathina zokubolekwa ethatha imali yonke ebhadala khona ngala abantu babulawa yindlala. Mina kani ngombono wami kuthi ngayo abantu laba bethi besehla nje eflemachini bonke bahle babagalele ejele bonke babafake phakathi bebefake ejele ngendawo yokuthi nangikhangele abantu laba yena ubabha abantu amehlo abanye laba ngamaseli abanye bangikhona phakathi ukuthi uthi usejele phela ezimbago ngale kuwe batshontsha uthuma amapholisa amapholisa atshontsha yiwatshontshayo akula nto emasela ngale zimbago ngamapholisa atshontshayo imibhobho abantu bayithatha nga imibhobho khona ngale ngabona bebanja zabo thotha imibhobho nge-ami ngamasotsha kanti ethi sebagcwalise eflemachini khonapho ubuya labo khonapho uzotshontsha akulatwale elandayo le nkulumo ayikhuluma lokhu akukhuluma isikhiwa lesi afuna ukusipanyele uzipatheleza zona lesi efuna ukukhuluma njengamakhiwa angasokhiwa asokhiwa umuntu lo umuntu omnyama ubonzela ukuthi lingazama ubuntu mnangakho libe isithi likhiwa libamba abantu amehlo hhayi ngiyabonga yothi inti mbonisa umbono njalo tanki
lingabe linjani ku-Studio 7 linjani kizo zonke indawo siyabonga basakazi ngokusiphathela lo msebenzi omkhulu kangaka nje kuphela into enzima likhuluma lomandla kwele kutswana ngisegaborone ya ukuthi into esinzima ngelizwe lakithi alisela babusi abafaneleyo njalo kunye lo president wethu njengalokho esemazweni sokufanana but into engikhala ngayo kakhulu ngabantu bakithi ukuthi ngasiyabambana ngasiyabambana kakhulu sivusile izwe lakithi ngoba kwalesi sikhathi sokunzima utshona sisasolana si-DACC imithwakazi kumele ukuthi ngasiyabambana siphumele into eyi-1 kuphela engasiphilisa engaba lekusasa lethu ngiyabona
sanibonani 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 ngeke ngibulise njalo ku-Studio 7 ngibulise njalo ku-Studio 7 nami ngithi ngeke ngifake wabo umbono nje kancane lana igama uThulani Ndlovu enkayi kondulo isikhobokhobo isimanga nje uyezwa bethi bona abantu bezana PF uzobethi bona ama-sanctions aphazamisa into eziningi lokhu lalokhu lalokhu okwamanje bekandibone bathenge imoto ezingaki imoto senza malini lezo 400,000 imoto lezo khonapho uwakhanzi i-maternity ward eyabomama nje ukuthi babelethi belapho iyenza 37,000 eyodwa yona imoto ngabena 400,000 ake lingibonise khonapho lingisize balandeli be-Studio 7 ukuthi izani PF yona qobolwayo kumbe ngithi ngibabize into ogawule bona nje basebenza kahle amakhandabo lapha ngengqundo le abaye beyikhuluma befakaza amanga nanzi phela into zisobala liblema lithi ama-sanctions but imali lilayo litinze into ezingenanamsebenzi zonke 400,000 imoto omama kufa angazi ukuthi ngelanga omama bangaki besifa ngendaba yokuswela indawo zokubelethela kuswelakala ama-treatment kodwa babhizi bayenza le ububoni lobobunje so ngiyabonga ngicela impendulo khonapho
livuka njani ku-Studio 7 hayi thina siyavuka siyabonga abasibalela izindaba ezinhle abasitshela ngendaba ezimnandi ku-Studio 7 zingancindezeli umuntu zingakhethi uhlangothi bengicela ukubingelela abasibalela izindaba ngithi lonke ibe sembikelela umama wami unamemorial ufane eshabula laphana inti kunjani intombi yakonyathi hhayi thina siziphilele mbingelela umazisa esenta laphana ithi kunjani mdala wami mazisa hhayi siyaphila mbingelela abasetsholotsho bonke abakomashudula bonke abakomazisa ngithili njani lonke lo khulumayo ngumzingaye dube uwakomashudula kwele tsholotsho ngikhuluma ngisemawuni kwele kutswana asambeni siyevota asambeni siyevota bantu benkosi asambeni siyevota sefaka kwabhana lapho esikwazi khona sikhe sithi kwabhati ngiyabonga
siyabonga Studio 7 njani hayi sicela nabo sibe bazokhayela ngezikolo beqale uduvile primary school amatitsha afundise abantwana batshona bedlala amatitsha akhona kuya ngo-10 esikolo hayi nxa likhuluma ngisezwa sibili iindaba lezokuthi laba bekubaza buya bezokhayela into zezikolo hayi ababuya sibili uduvile primary school hayi abantwana sithwele nzima patali school fees abantwana bafundiswa ngitsho bantu Studio 7 kanti sincede sibile bona abakhayela ngeze sikolo bebeduvile bezokhangela amatitsha akona amatitsha amatitsha atshona engekho esedorobheni etshiya abantwana bebodwa hhayi siyabonga sibile uhlelo lwezinxa zingayenzakala sithwele zime uduvile primary school
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu besigaba seFlorida sebebalekile emizini yabo ngoba abezomkhathi besithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian. Leli zulu liza ngemva kokuba elinye njalo iyezi lezulu lesiphepha uHurricane Fiona litshaye amazwe ezihlengeni ikakhulu ele Puerto Rico. Ukuhlaziya uHurricane Ian sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Isiphepho kumbe ngithi iHurricane Ian ukukhanya uhlomile khathesi uselwandle kodwa abayibo abazingcwethi zomkhathi abayibo abatrekayo lama hurricane bathi mhlawumbe li hurricane nxa izalenda endaweni ezithize e-America uzabhidliza kakhulu. Abanye bakubabaza ukuthi kungaqhubeka ngendlela uyena ayiyo yona ngalesi sikhathi uma bekhangela ilihlo lakhe engasozabhodle. Bathi mhlawumbe lokhu azayo kubonakale ozawenziwa ngu-Ian. Njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ungazakubonakale lokho kuzayenziwa ngu-Ian. Bakhangele kakhulu ukuthi uzatshaya kwezinye indawo ezeMelika ezingajwayelanga ukutsha ngama-hurricane. Njalo bakhangele le speed sewind yakhona ngoba bakhulumela ukuthi kwesinye isikhathi ispeed singafinyela kuma 200 km/h. Njalo la manzi azaba khona khonapho bakhangela vele kuma 5 to 8 feet. So I think isikhuluma lapha ngamanzi adlula mhlawumbe ama 3 meters eyiwabe gcwala nje indawana yonke. So ngathiwa amanzi akhona le speed sewindi kuzatshaya sibili mhlawumbe ngathi abantu abadlula about 15 million bayebesendaweni esingathi mhlawumbe zizaba impacted ngu-Hurricane Ian. Bakhangelele eleTampa, Florida ukuthi yilo elizatshaywa direct. Lapha bakhangelele khona u-Ian uzabhidlizwa kakhulu. Then kulabo Orlando, Florida, labo Tallahassee, Florida, labo Jacksonville. Kodwa ukhanya hayi isiphepho lesi singele ukubhodla endleleni elwandle. Khanya sizabhidliza kakhulu. Siyathemba ukuthi sizabhodla lesi siphepho.
Yena uhulumende wele Melika umbona ezilungisele yini kudaba lwe?
Ngombono wami mbona ngani uhulumende walapha uyakezame kakhulu ukuthi avimbele ukulimala kwabantu njalo lokuthi impahla yabantu ingalimali kakhulu. Ukwenza lokhu ngokuye-encourage abantu masinyane njalo ebaphe information ama-alerts ukuthi i-hurricane enje ingaphi njalo kumele benzeni. Kodwa kuvamile ukuthi abantu esingesikhathi bengalaleli abanye bephuze ukusuka endaweni ezithize begcine sebevinjelwa lapho kujwayele ukuba khona ukuthi impilo zabantu zigcine sezilahleka.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le New York.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC. Yabo!
Isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. izakhamizi zebulili maWest zithi zidaniswe yinduna isigaba uMasendu wenze umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehloniphekayo. Gambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa iDiaspora Bond luzasebenza na. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama.